le ishona ende nivumele ngifake ngalendlela ayizimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela, kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no-profit organization. Lokuyana kuwo singathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona. Akunalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuna ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithanda.
Yindaba umuntu kumele eze elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe. Angithi abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe. Akulalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngikufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo. Ama-sanctions la ahambe ayagcinelwa ngabe-opposition. I-patriotic isisithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usuyahlangana nabantu abanqindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga ngelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababi labathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.